okuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Zomuhle olamukela ku studio 7 ngo lesine namhlanje ekuseni ziku-2 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usole ibutho lesizwe ngokudubula amahlayana njalo libulale abantu abakade betshengisele ayakare izolo besola indlela izek eqhuba ngayo ukhetho yokwethula impumela yokhetho.
Abantu babulewe bathwala ngamaoda kungela sizathu esiqondakalayo ukuthi ngesani upresident Nelson Chamisa hayi kungabi lwenzakele kuzekusalisana. Sicele ukuthi abebutho namapholisa nabantu baziphathe ngendlela ekhuthaza ukuthula elizweni.
Zambe bekuqondile na ukuthi ibutho lesizwe lidubule njalo libulale abatshengiselayo izono lanxabe kulodlakela?
Ngendlela abantu abademonstrata ngayo, singademonstrata ngokuthula, kungeza ke kube lezi zinto zona lezo. And I'm not saying ukuthi ukudutshulwa kwabantu kuright, ngifuna ukuthi abantu bangizwisise. It's just a complicated situation ukuthi kugcine sokungaleyo ndlela.
Siza kuzwa okuningi okuphathelane lempumela yokhetho kuntatheli izindaba zethu kanye nakungcwethi ezicubungula ezombusazwe. Ungakhohlwa ukuthi ungalandela lolu hlelo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele kumbe usilobele umbono wakho. Njalo nxa ufuna ukungena emsakazweni usithumele inombolo zakho, siza kutshayela ucingo ngoba siya live streamer lezi ndaba. Ecingweni sile ntatheli izindaba yethu uChris Gande, yena okobulawayo. Ozasi, tshela ukuthi kwenzakalani kathesi ngokhetho. Siyakwamukela kuhlela.
Yebo, ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi kwenzakalani lamhlanje? Sikhangela impumela yokhetho, sikhangela okwenzakalayo nje.
Ye, hayi, namhlanje njengoba usekuseni ngapha kobulawayo, hayi kungani kuthuli, kodwa-ke ebusuku, phakathi kobusuku imota zamasosha zamapholisa enye yakhona elamanzi ethela amanzi ababayo bezibhodabhoda ngedolobho lonke. Enye yakhona size sabalandela sabona ukuthi kathi babhoda edolobheni kuphela, kodwa hathi bebefika lasemalokithini. Abantu abaningi bebebaleka kodwa kungela othaywayo, bengaphonga ukuzibona imoto zakhona babaleke. Ngiyabona bese besaba lokhu okwenzakale eHarare ukuthi kungaba yisele.
Ye, njengoba bekusebusuku nje bebhodabhoda lapho bekulabantu abaningi, yini okungabe esingathi yimbangela yokuthi bebhodabhoda?
Ngisho abantu bebengabaningi, kodwa-ke kade kusenzakala ukuthi lapho nxa bedlula endaweni abantu abazilibazisa khona okufana lamabhawa lama-bottle store, yibo kade kunabantu abaningi. Abantu bakhona yibo kade bebaleka nxa lapho bebone imota lezi, kodwa hhayi ukuthula khona bekuthule. Sekungani kade kulo msindo yindawo le okule mahhofisi e-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Yiko kalapho okuke kwaqhamuka kona umsindo, njalo yiko kade begcwele khona amapholisa ngesikhathi siyisiya khona sibhodabhoda ebusuku kona.
Ye, bebezimele nje abantu labo bengakhulumi lutho, bengatshengiseli injongo yabo?
Hayi, bebezimele sibili, kodwa sikhona esinye isiphathamandla se-MDC esibonakale phandle khonapho phandle kwamahhofisi. Amapholisa amathathu asilanda leso siphathamandla, asicela ukuthi sisuke ngoba nxa sikhonapho abantu abaningi kade bedlula bemkhulumisa lo idade kade khona yena lo isiphathamandla bemkhulumisa. Abantu bengagcwale benze ngani sesisuke sibalixukwana nje abafika sifunde pro ama police abuya athi hayi sikutshele sathi suka lapha uthi slow ngiyalelokho ekhona kodwa uze wasuka ngemva kwesikhathi.
Ye, ungabe ulodletshana lokuthi kwenzakalani khona ngapho lapho kubalwa khona impumela yokhetho kumbe njengoba sebehambisile amabhokisi abo lapho ukuthi impumela yokhetho lukamongameli ingethulwa nini lokunye nje?
Ye, esekusikuzile ukuthi lapho kade bebala khona sebehambisile inani lokubana kuphume njani kodwa-ke khona le esigodlweni eHarare bathi bacelile abanye balabo kade bebala ama-agents akhona ukuthi aye khona le eHarare kuthiwa yiko abazafika bevumela nabo ukuthi hayi okwenzakeleyo namhlanje yilokhu lapho esabala khona siyavumelana lokuthi kwaphumani impumela le yikho kungani kuthiwa sokwenze ukubana impumela ikamongameli ingaphumi ngesiphangiphangi ngoba bathi bona nxa ingaze imenyeze futhi ukuthi akusela muntu oza enelisa ukuyisikisa ngaphandle kokuya emsephandaba kodwa okwakathesi ithuba lisekhona nxa bengabona baveze lapho kuyaba kuphambaniseke khona kumbe lapho abazezawanti ukuthelekezelwe khona yiko bengani bafuna ukuthi baqedelane lalokhu ukwenzela ukuthi nxa sekumenyezwa kube ingasela muntu ophikisa le impumelo.
Ye, okokugcina abantu bathini ngesehlakalo sayizolo lapho abakade betshengisela eHarare abadutshulwe khona? Kungabe kulokukhonona yini kuthule lamhla kumbe bakhona abalokhu bekhuluma ngakho?
Kakhulu bakhona abakhonona abakhuluma ngakho ngoba imbiko esesiyitholile lapha iveza ukubana zikhona ezinye ezithatha amandla zebandla le-MCCC ezijoje ngamapholisa ebusuku. Siyazi ukuthi izolo amapholisa ake nemeze athi afuna umnumzana Tendai Biti, lo mnumzana Timothy Siva. Kodwa imbiko siyithole namhlanje ekuseni ngokuthi kuthiwa bahambe ebusuku endlini kamnumzana Job Sikhala, bamdobha. Kuthe kungakenzakali khonokhu ngesikhathi laphana belwisa nabantu, sizwa kuthiwa kukhale imbhobho phandle kwendlu yakhe khonale esitungiza. Bafuna bamdobha khonapho ebusuku. Imbiko esizwa kathese kuseni.
Ye, hayi, siyabonga kakhulu. Sizezwa ukuthi kuqhubekela njani phambili njengoba silolunye uhlelo njalo ekuseni ngo-8 o'clock ku-live talk kanye lango-2 p.m. njengesihlala yini.
Hayi, sizaba lathi sifotafota silisela ukuthi kuhamba njani ngapha eZimbabwe.
Ye, siyabonga. Leyo bekuyintatheli izindaba i-Studio 7 u-Chris Gande ebesikhuluma laye ekobulawayo. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usole ibutho lesizwe ngokudubula amahlayana njalo libulale abantu abakade betshengisela eHarare izolo. Besola indlela ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ethula ngayo impumela yokhetho. Embikweni ofundwe yisikhulumeli sakhe umnumzana Nkululeko Sibanda, umnumzana Chamisa uveze ukukhathazeka kakhulu ngalesi sehlakalo lapho okuphinde kwalimala abambalwa, kwabhubha abathathu ngemva kokudutshulwa ngamasotsha abehlomile. Amasotsha la abexotshana labatshengiselayo abakade belubhekise enzikini yedolobho ngemva kokuba bathelwe ngamanzi ababayo kanye lentuthu etshisayo ngesikhathi bebuthene esangweni lehotela ebivaliwe befuna ukungena. Asizweni amazwi kamnumzana Sibanda.
Abantu babulewe batshaywa ngamasotsha kungela sizathu esiqondakalayo ukuthi ngesani upresident Nelson Chamisa uthi hayi kungabi nodlakela elizwe kuzele kuhlalisana.
Umnumzana Sibanda uthi besingekho isizathu sokuba abantu behlukuluzwe njengoba besebenzise ilungelo labo lokutshengisela.
Sicela ukuthi abebutho lamasotsha lamapholisa labantu baziphathe ngendlela ekhuthaza ukuthula elizweni.
Amasotsha abikwa abetshela wonke umuntu ukuba aphume edolobheni okubangele ukuthi kusale kungela muntu. Abaphila ngokuthengisa impahla ezijiyeneyo labo basukile edolobheni. Kwasala amasotsha abehlomile abexotsha abantu bonke esithi bephindele emakhaya. Bekuthule kuthe zwi edolobheni leHarare izolo kusihlwa kungela bantu abanyakazelayo njengenhlala yenza. Lolu daba lililotshelwe intatheli zindaba yeStudio 7 uMavis Gama. Ukusenjalo uMongameli Emmerson Mnangagwa usegcone umanyano weMDC Alliance ngalolu dlakela.
Incidents of wanton violence and hooliganism which broke out this afternoon in the capital come as a complete surprise.
Udlakela lobudlongudlongo obuqhamuke namuhla busimangalisile. Sithisa umanyano weMDC Alliance umlando ngalokhu okwenzakaleyo ngoba kuphazamise ukuthula ngesikhathi sokhetho.
Which was meant to disrupt the electoral process. Equally, we hold the party and its leadership responsible for
sibetheza njalo umlando ngokubhubha nokulimala kwabantu kanye nokubhidlizwa kwempahla ngoba bebekusekela
acts of political violence which they aided and abetted.
So kufanele iMDC Alliance isuse abasekeli bayo ezitaladini ngoba belobudlongodlwango.
Its violent supporters from the streets so peace returns to our country.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa obesethula umbiko lo izolo. Ukusenjalo isikhulumeli sika Mnumzana Chamisa Mnumzana Nkululeko Sibanda usegcizelele ukuthi abantu beZimbabwe abasoze bevume ukwethulelwa impumela yokhetho lukamongameli engaqondanga ngoba esithi kusobala uMnumzana Chamisa wanqoba kukhetho. Umnumzana Sibanda uthi izekhilayo impumela yokhetho kodwa kukhanya ingani ifuna ukuguqula ukwenzela ukuthi kuthiwe uMongameli Emmerson Mnangagwa yena okhokhela ibandla leZANU-PF nguye onqobileyo. Izekhi yakuphikisa lokhu isithi sahlolisisa ukhetho lolu ingakethuleli uZulu. Umthetho wokubeka sobala ukuthi izekhi kumele ethulele abantu impumela yokhetho lolu phakathi kwensuku ezinhlanu. Umnumzana Sibanda uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Bona ngani ukuthi egcine ukuthi zethu iqhilile njalo babhiza abantu bezethu ngokuthi bazama ukuthi bathole ukuthi bangenza njani ukuthi uphezele uMnangagwa acile lamanamba eneleyo. Lokhu siyazi ukuthi kunjenje babhizi kabalali bezama ukuthi badlale ngezinombolo benzele met ukuthi obe nguPresident uMnangagwa acile kunile kulolu khetho. Kuqiniseka lokuthi President Nelson Chamisa usewinile ukhetho lolu. Ngaleyo ndlela sokumele ukuthi zethu icho ukuthi ubani ophumeleleyo kulolu khetho. Siqhubekele phambili lize lathi lingene esibangeni sokuthuthuka.
Abantu baza kuthi Dr. Sibandani lobo fakazi bani oveza khonoko okukhuluma ngakho?
Ubufakazi obukhona ngoba ukuthi abantu bezethu siyabacela ke manje ukuthi hayi nxa lina libone ngani lile elikukhulumayo kuyiqiniso khiphani inamba lizelelilazo lizake emphakathini kwazi ukuthi lithi abantu abavota kupolling station kuma polling station wonke ngobani bangaki. Singakhangela zelezi number sizabona ukuthi izek isile number eziningi ezedlula lezi zabantu ababe ekade beselelithi kuvota kuma polling station. Izek njengoba iyo evunyelwe ngomthetho ukuthi iphathe inamba ezingazenezo yiyo elomlando wokuthi itshengise uZulu ukuthi inamba zayo ziliqiniso njalo zilandelana nalokho wabhalwa phansi ngama-election agent ngesikhathi kubalwa amavoti.
Sizwile ke izekhi sithi zalibiza emahhofisi nayo khona ngapho ilivezele ukuthi into zihamba njani. Sebelibizile yini njalo lihambile nxa belibizile bathen?
Sidingi kubizwa ngabasithumele nje kuphela. Sikubiza ke soko sithi i-database yabo inumber zabo abasebenza ngazo zona zodwa ziyazikhulumela phela abantu bezekhi kutho ukuthi imesik abazazi yikho besehluleka ukubala. Mhlawumbe bazifundiswa nguPresident Mnangagwa 4+10=4. Into eqakathekileyo ukuthi nxa bangaletha lezo number ingwethi ezikwazi ngezenombolo zizawubona ngelihlelilodwa nje kuphela ukuthi hayi la ma-number awahambelani.
Pho-ke njengoba amasotsha kukhanyangazane abe lokhu esemigwaqweni abantu baza qhubeka njani besiya phambili ngakhona kwelizama ukulwisana lakho?
Abantu bezimbabwe banendlela eziningi kakhulu abangenza ngazo ukuthi uhulumende wabo alalele izikhalazo zabo. Njalo izekhi kufanele ikhumbule ukuthi akusiwo makhothi alamandla kakhulu elizweni kasiwo masotsha. Amandla okubusa lemvumo yokubusa abantu ivele ebantwini. Ngakho-ke izekhi kufanele inanzelele ukuthi nxa abantu bezimbabwe besithi hayi bo Tshihlanini izenzo kuqulani ukwenza kwenu tshintshayi mayitiro batsho beqinisile njalo basizebekethise izek ize ifunde kahle.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela elinye icele le MDCT ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Ukusenjalo ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uDr. Priscilla Mtungwa Ndlovu.
Ngibona ngani inkulumo lazo izezilethe ukuthi abantu bagcine sebesemgwaqweni. Njalo amasosha abengamelanga abe khona. Kodwa mina ngizwe kakhulu ngoba bengilalele ukuthi okwenze ukuthi amasosha aze abe khona. And kuyinto embi kakhulu njalo ukuthi ngathi siyatshengisela emgwaqweni sesiwulala izinto zabaningi. Sesisethusela abantu abazihambela emgwaqweni. Sesisethe ama-roadblock thina sesifaka ama-roadblock njengabantu abademonstrator. Umnangagwa ukhulumile nakhona lokhu akhulumile lami ngimlalele ngikhuluma. Ngibona ngani okumenza ukuthi azaqambe abantu ngamavili. Yazi ukuthi mina ngingathi ngilo mntanami ngimthole ejikije lamawindi kamakhelwane. Ngiyekele ukumkhuza. Umakhelwane uzasukuma athi khona amawindi amasile kumbe kulokuxokozela lapha esihlala khona ngenxa kamamtungu ongakwazi ukukhuza abantu abakhe. I-MDC nxa abantu kade besemgwaqweni sebexokozela. Uchamisa kumbe ulomsekeli kumbe lobani kubemelela aphuma athi hayi bakithi siyakubona lokhu nxa lifuna ukuthi lidemonstrate lingatshayi izimota zabantu lingahlukuluzi abantu abazihambela emgwaqweni. Thina manje sinabomama bethu abahlala khona ekhaya asifuni ukuthi umama ezihambela mbe siyakhupha izinyo lakhe sechayo ngenxa ukuthi ubonakala emgwaqweni ngenxa ukuthi abanye abantu bazonzile ukuthi kaba wina nge-election. Asiyo democracy leyo. I-democracy ithi exercise i-democracy yakhula ulihloniphe lami lami engingafuni ukuba phakathi kwelokhu zethu. Uhloniphe i-property zabantu. Mina njengokubona kwami owinile uwinile ongawinanga kawinanga njalo amavoti kaakabalwa ukwazi njani ukuthi usuluzi lamavoti engakabalwa. Angapheli mina ngumbuzo wami endawona lo.
Abantu bathi ngabe kusetshenzisiwe tear gas ama rubber bullets kunengi ongabe kwenziwe kulokudubula abantu abanye badutshulwe emuva emhlane bebaleka njalo kulama video abanye betshaywa bekhatshwa belele phansi umuntu ongasikho ukuthi uyalwa kumbe impilo yesotsha isengozini. Hayi
lokho kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu sizesifike sesiyeni ukuthi abantu bahlukuluze ngaleyo ndlela. Asikwazi ukuthi kuhambe njani ukuthi kuze kuyehlukuluzwa ngale ndlela. Ama-teacher siyawabona lami ngiwabonile circulator ku-social media. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi njengoba ukhuluma ukuthi ulahlekelwa yimpilo yomuntu ngenxa yokuthi umuntu usedutshuliwe u-exercise ama-rights akhe kumbe umuntu usedutshuliwe ngenxa yokuthi ube-demonstrator kumbe umuntu usedutshuliwe. Ngendlela abantu abademonstrator ngayo if we singademonstrator ngokuthula kungezake kube lezi zinto zona lezo and I'm not saying ukuthi ukudutshulwa kwabantu ku-right ngifuna ukuthi abantu bangizwisise. It's just a complicated situation ukuthi kugcine sokungaleyo ndlela asikwazi ukuthi sisusa kuze kuyefika khonapho bekuyini. U-demonstrator ku-right as long as you demonstrate peacefully but kubi njalo ukuthi njalo u-demonstrator ukususiyabulawa but angikwazi ukuthi i-situation enjenganaleyo sizeqeda ngani njengabantu bezimbabwe. Socha le-civilian akuhambelani.
Kuyukuthi kunganqoba ibandla le-ZANU PF abantu bengaphathwa ngochuku yini?
Mina angiyikho ekhaya kodwa ngokuzwa kwami abantu bekhuluma ngendlela i-election ebehamba ngayo ngendlela abantu kade behamba besiya campaigna ngayo lokuzwa ama international observers labantu abanye abavela kwezinye indawo bathi election up to the time kwaze kwavota kwaphela it was peaceful. Mina engifunayo eZimbabwe ngifuna ukuthi eZimbabwe lathi siphile njengamanye amazwe kube lokuthula sivuselele i-economy yethu ekhaya lethu sibuyele sonke siye sihlala phansi. Ukuthi ivuswa ngubani mina kimi akungikhathazi. Usizi uthi umnanga kwa iloya, uchamisa iloya, upiti iloya, uwashman mube iloya. Ngabantu abazi umthetho. And umuntu owazi umthetho uyakwazi ukuthi kakhuluma izinto ezingelamafekthi. So kumele umuntu asebenzise amafekthi, athi angasebenzisa amafekthi akhe akhiphe i-evidence. Antsho amakhosi wafuna i-evidence. Khiphe i-evidence ukuthi hayi mina ngithi ngiqiniwe ngale ndlela. Mina ngithi ngiqiniwe ngale ndlela. Hayi khona ukuthi hayi angisoze ngamukele ama-results. So kufana nalo muntu onjalo oqhilayo. Naye nxa esithi khona mina ngizaqilela ukuthi ngifuna ukuthi ngiyine ngihlala ngiwenyele.
Lowo ngu-Dr. Priscilla Mtungwandlovu, ingcweti ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseSeattle khonapha eWashington State eMelika. Kusenjalo obulawayo uvote ngokuthula ngomvulo njalo iningi likhanya lamukele impumela yokhetho lanxa kuke kwaba le mbiko yokuthi amalunga awe-MDCT abesefuna ukutshengisela isukela emahofisini abo kobulawayo. Kodwa amapholisa aphanga abavimbela phakathi izolo. Ikhomishini yezekithi siqalisile ukuhlela impumela yokhetho yakobulawayo yokudinga umongameli andubana ithunyelwe esigodlweni eHarare. Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu bakobulawayo beselibuyele emsebenzini wensukwini namhlanje ngemva kokuvota ngomvulo lamukela impumela yokhetho ngenjabulo kulandela ukunqoba komanyano owe-MDC Alliance othethe zonke iziqinti zedolobho kunye nezigaba ezilishumi lanye kuthi ibandla leZANU-PF lathola isihlalo seBulawayo South. Isiphathamandla seZEC wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uthi ukhetho luqutshwe kahle sebeqalile ukuhlela impumela yokhetho lukamongameli.
I-presidential kayimenyezelwa iyamenyezelwa khona leHarare. Lokhuyana kethi bekwenza bememezela ama-commissioners u-chairperson ubegcizelela lokho kede kusuke kuma-constituencies. I-presidential akula muntu okhuluma ngayo ngaphandle kokuedda okuedwayo kungaqeda ukwenza ithalini liyana isihanjiswa phezulu. Nxa ukhangele laphana kimi yiyo abayikhangelayo ukuthi bathale wonke abeprovinsi abavotileyo ku-presidential kwenza ukuthi kuhambe baye kucompare lesikuthole esesiwuhambisi leHarare ngoba ngikhuluma nje ama-results analana abasebenza la oreda siseHarare azahlangana lala eHarare sebecompare ukuthi kuyahambelana yini. Kwenza ukuthi nxa kukhulunywa kukhulunywe into eliqiniso.
Ncube uqhubeke ethi impumela yokhetho lokudinga umongameli abantu bayilinde ngamehlo abomvu ngemva kwamalanga amahlanu kuvotiwe.
I-presidential umthetho uthi within 5 days. I-5 days iphela mhlaka 4. So kukhangelela ukuthi within 5 days mhlaka 4 last day ama siphuzile kube yikho kuyakhulunywa khona manje.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Nyoni uthi ibandla leZANU-PF linqobe kuhle njalo kulokuthula.
Hayi, ZANU-PF ninqobe kamnandi. It was a peaceful issue. Bekungelampi, bekungela kutshaywa kwabantu njengezikhathi zakudala. Siyakubonge. Basolekho ukuthi ama-results ka-president aphume kudala.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT wobulawayo, umnumzana Gift Banda, onqobe kukhetho, emele umanyano we-MDC Alliance, esezayamela injube lobhengula edale lephalamende, uthe njengebandla bayajabula ngempumela yokhetho, njalo umongameli wabo uthole amavoti amaningi kulabanye.
Kobulawayo kuma councillors sinqobile 29 out of 29. Kuma MPs sathola 11 out of 12. Siluze iBulawayo South. Okunye okwenze saluze iBulawayo South ukuthi besilabantu ababili ade bemelele iMDC Alliance yeBulawayo South. Mina bengime enjube lobhengula as a member of parliament. Siwenzile umsebenzi ngendlela okufuze wenziwe ngawo. saphumelela ngendlela ade sikhangelela ukuthi sizophumelela ngakho. Lo president uChamisa laye ophumelele kuyo wonke ama constituencies akobulawayo, he came number one as a province. Kuyasijabulisa lokhu ngoba senze kuhle.
Kumpumela yokhetho esithe yamenyezelwa, ibandla leZANU PF lithole izihlalo zedale lephalamende esezedlula isilinganiso sokubili kokuthathu, i-2/3. UZulu uselinde impumela kamongameli ngamehlo abomvu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eProvincial Command Center, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia, sithanda njalo ukwamukela abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Indebele. Siyabona njalo ukuthi iyatshaya ingxoxo, abanye abavumelani lokukhulunywa isiphathamandla se-MDCT esikhulumela umnumzana Nelson Chamisa, abanye bavumelani lokukhulunywa zingcwethi zethu ezicubungule zombusazwe, kodwa abanye bavumelana labo. Kunjalo ke vele abantu abalambono ofanayo.
Okay.
Njalo ke lapha omunye othe singamtshayela ucingo ngoXolisani Dube, mnumzana Xolisani Dube. Unjani ke mnumzana Dube? Siyakwamukela uhlelo mnumzana Dube. Ye, ngabona ivolume yakho ngiyayizwa ingani phezulu. Okay. Lapho ngafaka ivolume phezulu khona uzangizwa futhi Xolisani.
Okay.
Uyangizwa kathesi?
Okay.
Ye, unganika umbono wakho ngalolu dabo olusegudwini olokutshengisela kwabantu olwempumela yokhetho konke okwenzakala eZimbabwe? Hayi, ngithemba kasizwa. Nani lo mnumzana Xolisani Dube? Ungabe ulokhu ukhona yini ecingweni? Ukhona Dube? Hayi, hayi, kusobala ke ukuthi umnumzana Dube lapha ungani kangizwa ecingweni.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga. iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7, sizabese silethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi, sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho.
Masambeni thina kwelakithi madoda siyovota. Nasivotele kumasambeni.
Sibonge njalo abasilandela kukhasi lethu le-Facebook, i-VOA Indebele, silo Dumeze Mncube, silo Mizi Hlahla, silo Carlos Ndex, Tiphani Zivani, silo Khumbulani Mncube, silo Thuthukani Mzila, labanye nje abanenginengi singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo o-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, usole ibutho lesizwe ngokudubula mahlayana njalo libulale abantu abakade betshengisela eHarare izolo besola indlela ikhomishini ye-ZEC ethula ngayo impumela yokhetho. Sicubungile ukuthi kambe bekuqondile na ukuthi ibutho lesizwe lidubule njalo libulale abatshengisela izolo lanxa bekulodlakela. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.